isamithi le ekhona eNATO lapha iqhakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi yeUkraine isidonse over more than 3 years. Iyona iRussia yayibhajethi ukuthi yayizashaya iUkraine within a few months, but kathesi sibona ukuthi hhayi abantu beUkraine labo bazimele labo bathi hhayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila. Kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuye azothatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenziwa yiNATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi hhayi lapha umumo awusalula. Ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine okuyinika iconfidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi, ngoba izikhali bayabanika, imali bayabanika, le training, le equipment ababengela. Ngoba siyakubona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded, ingela noma zikhali or i-sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump, okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump, ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano weNATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola iNATO, ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi ukhomanda in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden, uBiden seluphele, but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngantwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe ngantwa kasakwanisi. But mina mbona ngantwa laye uBiden ngantwa wakuthatha lula lapha ku-debate. Wona amazwe wonke leAmelika yonke bekhangelele ukuthi uTrump vele kasoza aphenduke. So kathesi ngantwa abantu sebeyithukile kutayi uBiden seluphele and kasakwanisi ukuba nguye ungu-commander in chief weAmelika, lamazwe wonke weNATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president why hamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.